Bakhala ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus kweleBhilitane, eMelika, Canada, South Africa, Zimbabwe lakwamanye amazwe. USipho Phakathi odabuka eZimbabwe ohlala eLondon uthi sokusethusa lokukhwehlela emphakathini.
Abantu abasethembani, kusho ukuthi nje ma usiza emntwini uyakubheka lo muntu acabange kakubanzi ngawo ukuthi kambe ungabe uyikheriya yalesi sifo na unayo yini corona. Ake ukhwehlele nje ukuthi kabili kathathu uzobona abantu ukuthi bakubheka kanjani, bakukhangela abantu bathenga lo muntu. Abanye bayakuthethisa bathi vala umlomo, vala amakhala ma ukhwehlela. Uyabona kutsho ukuthi nje lesi sifo senza ukuthi ukukhwehlela kube ngathi yinto e-illegal estradeni, ekubeni abantu bebevele bekhwehlela nje ngaso sonke isikhathi. Ke namuhla ukukhwehlela kwethusa kwenzi.
Uthuso kumiswe imidlalo yemincintiswano yenguqu kuzwekazi le-Europe.
Imidlalo imile, nale midlalo yama-Euros izwe nje namhlanje endabeni ukuthi imidlalo yama-Euros i-postpone until next season. Imidlalo yebhola ye-Premier League imile, asazi ukuthi mhlawumbe izoqala ngey-30 njengokutsho kwabo, noma kuzophinda kube nenye i-meeting bazogcina sebe to lisombululo, ngoba kukhona amaqembu okufanele awini isicoco esinjengeLiverpool eneminyaka engamathumi amathathu engakazisiwini. Namanye amaqembu okufanele arelegethwe, namanye amaqembu ofanele aqualify for the Champions League, namanye amaqembu ofanele aphonyothwe engene ku-Premier League. So into enzima ongaziwayo ukuthi izokwenzakala, namabhizinisi nje amile.
Baningi ababhekane lomkhuhlane lo abaguqela uNkosazana Khanyi osebenza kwezempilakahle ePennsylvania kwelemelika.
Izinto zitshintshile kakhulu emva kokuthi lesi sifo sesivelile. Indawo engisebenza kuyo indawo enkulu kakhulu, ileminyango eminingi okokuthi nxa sifika uyakwazi ukuthi ungene la ngawuphi umnyango. Kodwa kuthe sokuvele lesi sifo ba yakhiwa yonke leyo mnyango yavalwa ukwenzela ukuthi wonke umuntu ofikayo adlule angene ngomnyango owodwa ayokhangelwa ukuthi uphila kanjani, impilo yakhe injani, akala temperature ekuphezulu yini, sibuzwe imibuzo yokuthi usuke waphuma ngaphandle kwelizwe uke wahlangana lomuntu ongabe eke wabala lesi sifo na. Nxa uphendula umbuzo owodwa ngokuthi yebo kuke kwenzeka, bayakubisela ekhaya. Ngcono ukuthi abantu basebenze bengaphelelanga kulokuthi ungene ngaphakathi i-temperature yakho iqansile kumbe usithe wena uke wavela ngaphandle.
Okay. UNkosazana Khanyi uthi sokulemithetho etshiyeneyo emitsha yokugcina abantu asebekhulile ezindlini ezitshiyeneyo.
Abantu esibagcinayo ama-residents wethu awavunyelwa ukuthi ahambe ayokudla, ukuthi ayokudla endaweni abajale ukudlela kuzo. Sebengabantu abalethelwa ukudla badlele emarumini abo ezindlini zabo. Bese kuthi labo abavunyelwa futhi labo ukuthi batholakale behamba-hamba ngaphandle ngoba bayesuke satsho ukuthi bazamemethekisa lo mkhuhlane.
Okwethulwe nguNkosazana Khanyi kusekelwa ngunkosikazi Sichasiselo Ndlovu osebenza eMaryland kwele Melika.
Corona lefikileyo isithwalise nzima ngoba kasisakwazi lokuthi senzeni le msebenzini. Ususebenza uqhuqha, kawukwazi ukuthi ungabona umuntu esegula sekuyiyo yini. Lawe nxa utshaywa likhanda kumbe usiza umzimba utshisa ukuthi kungabe sekuyiyo yini. Lathi thina esihamba nge-public transport uyabe ususesaba lokuthi uhlale esitulweni ubambe phezulu ibhasi nxa ihamba ngoba ukwazi ukuthi okade ebambe khonapho. Hhayi, kusithwalise nzima, kukhanya kuyamemetheka lula okuyisikokonono lokhu, yikho nje okusenza sesabe.
Bethu-ke okufanayo abantu kwele Zimbabwe osokuvinjwe imitshado, imihlangano kaZulu njalo lombukiso walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair. Kulabanye abantu asebelahlekelwe ngamabhizimusi abanjengembongi kaZulu u-Obert Dube.
Bengilama-events ade ngilawo eSouth Africa angu-4, mhlaka 4 April, mhlaka 11, namhlaka 12, namhlaka 15, namhlaka 29. But ama-events akhona wonke asekhanseliwe, bathi bona eSouth Africa kusavunyelwe ukuthi kubuthane abantu abadlula 100.
Sokuvinjwe indawo zokudlela, izikolo, imicimbi, ezemidlalo lokunye emazweni atshiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Akwaziwa ukuthi umkhuhlane lo uzaphela kumbe uzabamba abantu abanengi. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland kwele Melika ngingu Gibbs Dube.